Ukhuluma nomsakazo we-Studio 7 namhlanje uSichitha Mfundo Selayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owe-cholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane we-cholera umkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye ubunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
USichitha Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla nokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyiliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangako.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSichitha Mfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu yabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bembone khona bamfake i-drip bamuphe lama-antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi impilo yakhe ingashabalala.
Inani elihlaselwa yisihudo se-cholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. UNkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo. Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi layihamba isikhathi eside, sosesabele ukuthi sabamba ikhorela namasiweji ngapha abeduka kangaka koBulawayo. Hhayi ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi, sisibesithi amaphayiphi akhona semadala la amasuku njalo berijise lamadate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba i-days kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuthembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
I-cholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo we-virus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka i-rice, so ngesikhiwa kuthiwa i-rice water stew. I-cholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
UDokotela Siyamuthembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelashwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa yi-oral rehydration solution. Nxa umuntu ekwanisa ukunatha, kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa yi-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hashi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, futhi ababanjwa yilo mkhuhlane baba sedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumashumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.